Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakhampani angu-21 angalandeli umthetho kuzenza ukuthi kube lamathuba aphilile okuthi kube nenkohlakalo lapho.
Kutshoni lakho kumankampani la?
Okokuqala ukuthi kasangintisi njengamanye amakhampani ngabe funa ukuthenga izinto. So sebe le esingathi yi-privileged position. So nathi nxa sesistart i-race laphana othi noma sigeti state maybe go wona ama-companies lawa aseku-60 meters. Befuna ukugijima i-100 meters. So yikho ukuhlupheka kokuqala lokho. Okwesibili ukuthi siyakwazi ukuthi i-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangele i-rate ama-audit ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-audit azaba ludubo. Okwesithathu, uzaletha ungathembeki nxa kuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged position, amanye edukeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzoni.
Kuyini obekumele kwenziwe nxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelise ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyelwe ukuthi bengalandeli umthetho?
Udubo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. Asilandelini umthetho, asilandele umthetho uthi sibone ukuthi sivela lapha esiya lapha. Yikho ubona kaphesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu abaselathemba lokuthi izindola liyawesenza kanjani, ngoba amakhampani anjengalawo ayabe ebhadala ngezindola kumbe abayabe selithatha ngaphi asazi. Isikhwela eyama-sing dollars against ama-US dollars. So kuzadala induko eziningi kakhulu. Kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi kuyakutho kumele kube lama-audit ama-companies lawa uthi sibe lesuwa ukuthi lokho abathe bazakuthenga bakuthengile njalo kuyasebenza ukusebenzela ilizwe. Otherwise nxa kuyukuthi kulamanye amakhampani othiwa ngumungameli kalandela umthetho, lizavuthela njani ilizwe langikhupha?